Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 Mpandula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abangaqobanga kukhetho ngoba isedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Akulabanye abavele bazondile abantu base bathi kubhongo kokufule kumele angakwenza kanje. Kulalaba bathi mhlawumbe ulesizathu phemsa umuntu lo usebenza ngenye indlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu osingafakala uzanisibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcinisihlalo bamakomidi ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee, bona bevote okwedlula amanye ama-provinces bevotela i-opposition.
Umeli we-Sunningdale edale lephalamende njalo elilunga le-CCC unkosazana Maureen Kadema-Unga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe labo izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election, kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesi njalo kulembiko ethi umnumzana John Baradza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wezokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho kususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangena kukhetho abangangenanga kukhetho abayisikhombisa, kodwa yena ubekhethe abayisithiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Ngilesiyazo omthule Ncube labo Monica labo Chris Mthangwa labanye abaningi omombe Shora. Kodwa abasha engimaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Nabavetera owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnakagwa kuyisimanga, kodwa-ke kufuze ukuthi sicabangisise kakho ukuthi kuvele kuhlele kuhlupha emisebenzini ivini uma kuthe kwabuya isihlobo sikamaneja. Abaningi kuyabephuse ngaphongufakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele uthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa uma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo yazi lo oza interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterviewa okuthiwa ngesilungu they recuse themselves, and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointments ayenziwa ngumkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe, uyabebika kuwe ekusebenzeni kwakhe, ukhothama kuwe. Kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela. Umntwana lo akhona ukuthi akuphilise kwezinye izikhathi ma uthe wenza amaphutha. So sesingakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe sizwe yena umkhokheli kahulumende Mnangagwa achaze ukuthi kanti kuyini impela okukhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli baba ministers.
akula abanye abavele bazondile abantu nje base bathi kuwrongo kuvele mela ngakwenza kanye kulala abathi mhlawumbe ulesizathu phemse umuntu lo osebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu lo singamfaka la uzenza isibanga.
Bekufanele ukuthi uMongameli Mnangagwa enzeni obekungaqinisa ikhabhinethi leyi kumbe kubangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe.
Abaningi kuleli thuba esesikulo kuleli banga esikulo njengabantu bezimbabwe abaphelele abade ngwakha ilizwe bakhangelela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthiwa ngesilungu yi-unity kulokhu kuyi-party ZANU-PF loyalist abalalela umthetho we-ZANU-PF. Ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga izanu abasozi bebalahle. Ngithemba ukuthi uqinisile uMessi Jojana and kulahlwe lokho ukwenzwa kuzo 1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi ukhuluma ihlobo bani kwadividwa ngokuthi wena ukuyiphi iparty usapota bani. Bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelane nayo kubhaka even abakwe-CCC obithi labo-Westman Ncube abanika amanye ama-appointments abesebakhokhela njengenkokhelo. Khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu baqanti umuntu lwesefuna ukuthi kumanyane bese bekhohlwa ngokubele kube mphikisa bedinga ukuba yi-opposition. Uyakhumula lesani isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa yi-loyalty, usegijimisa mpela ukulungisa ilizwe ngabantu laba kuthiwa ngama-technocrats. Ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo uJonathan Moyo omade abe-agriculture bangena, kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfim.
Alo-ke ngumnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba nguntando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babize ama-councillors babatshela ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, u-councillor kumele kube ngubani. Babe ngekho ayisibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu laba abavotele koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo no-deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Ponxa thina at this stage sesizathathwa la imbobho sithwale inhlamvu sethusele ama councillors okumele asebenzele uBulawayo, kuthi ukuthi wonke ama decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokho. Into ebuhlungu kakhulu ebantwini sindebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections so yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures, ibe le constitution, ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni. Umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenze. We need to go back to basics, sihambe ku Congress siyekhetha leadership, sihambe ku Congress siyekhala faka i constitution, sihambe ku Congress siye ekhetha ama provinces ulokhu akuvunyelwa lokhu kulihlazo lokhu kunika ubulawayo izinga elingaphansi kakhulu
sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcina isihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona ukungasela ukuthi liqiniso yini
indlela okukhethwe ngayo umayor lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla ba decidela uzulu kamthwakazi ukuthi kumele kube ngubani u councillor o chair i committee le kumele kube ngubani u councillor oza chair i committee leyana lokhu kusibisela emuva Chris Gande besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonoko ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kule committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition besithi izano kabayifuni and this is how we thank them this is how isibongo separate sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees we will impose umayor lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izano kabayifuni
lo ke ngumnumzana sengezochabango isiphathamandla sebandla lesicc kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kachabango isithi uhlelo lokukhetha umeya la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle Ummeli weSunningdale edalele eParliamente njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa inkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapholisa athi uKademaunga lo councillor kaWard 10 eHarare uClyde Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala lelicala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapholisa edinga njalo isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga leCCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledalele parlamente esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo sokwedlule umnyaka yelokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukamadeunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu thina siyabe silokhu esikhangele sibona ukuthi iSADC kanti izafaka i-report sabona befaka umnumzana Job Sikhala etilongweni laye la esele close to over a year okwakathesi engelacala so hhayi into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day hayi abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha so maneni sibone ukuthi kuyahamba njani amacala lawa abaphonga ubuya lawo every day besithi i-opposition hiyo yenza izinto ezinje sesibona lathi uthi akuseyikho nganithiwa sokule zinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabanye
isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo Ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetha
into eyenzakalayo nge-SADC protocols siyakwazi ukuthi lathi it's a process sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana ubaba uMoke Ntshangirayaza anqobe umgabe ukuthi kwaba le nganithiwa iy'nkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani sezwa umongameli we-South Africa Ramaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu congratulate but wayephonga ubuye uzobona ngoba yena waye sithi he cannot take the stance ukuthi angisoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue so makufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadikiza sinceda ngani they have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo singabona ukuthi iZambia iMozambique iTanzania lamanye amazwe eAfrica laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle ubaba unkomo enguye owezaphu lo babu uchitepo lomgabe later abayizano le londaba ningisithole kwakuncedisana ngama countries wona lo so bangathwa ngomakhelwane ukuthi makule umsindo bayabuya labo bathi hayi ekhulumelana nini sibona ukuthi kuhambe njani lingachayani so yinto esiyithembile yona le ngoba siyakwazi ukuthi bantu ka test akula msebenzi akula magetsi akula into ehambayo ekhaya akula mali there's nothing that is moving and ukulibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it gathesi sesibona umnangagwa appointing his sons his wife and everybody that's related to him in a powerful government like Zimbabwe which is a democracy
lo ke ngumnumzana Tim Muringa isiphathamandla sebandla lesicc ngapha kwele Melika Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi akusilo qiniso okukhulunywe ngusomabhizimusi ocubungula izombusazo womnumzana Ibo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela icula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bait Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ngilele Studio 7 ngilele abasakazi kunye nabalaleli leke ngithi mina singangike ngawasho laphana nje ngogawule ngogawule namhlanje nje siyakubona na ukuthi umnangagwa nje usebenzela sakho isikhwama nabakho abantwana usebenzela sakho isiphala nabakho abantwana hayi izizalwane zeZimbabwe ngoba ugawule kavula amehlo akubone nje njengamanje angabe lokhu esichumayeza ngento esigcekeni sizibona nje ukuthi hayi nje kube ngani siziphofu kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi okwezanupf nje ngokwezanupf ohlala kwezanupf kungumna ngakho nabantu abakhe nomdeni wakhe ngiyabonga
kum kwathi hlelele hayi zimbi indaba madoda zimbi indaba madoda kwelikamthaniya zimbi manje niyakhangela ngithola ukuthi hayi lizwe selitshintshile ilizwe litshintsha kanjani nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes wathi efika wathola ilizwe lilizwe liZimbabwe wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba iRhodes Now ngundoda lo okuthi angumnengwakwa umnengwakwa la seqhayisa enyinto kanti mawuzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze minister of tourism kuthi omunye ebe ku minister of finance kanti imali sisiya ngapi iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu then unazingeni laba bantu bakho kwenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela ngolokuze u George Bush ngoba kwaba lo George Bush Junior laye waba ngu president kodwa hayi bona baba ayikwenza ngesilungu kwaba ngconywana manje okwethu kwabantu abamnyama laphi lizwe liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzele isikhomeni somuntu now awuboni kathi omfaka ku finance omfana ku tourism konke lapha yonke economy isifanele igwemile ngapi komnangakwa oh asazi ukuthi lo baba lo lama advisors akana la checkileyo angazi ukuthi bama advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga isikhomeni sakomnangakwa thank you bye bye siyabonga
salubonani salubonani ku studio 7 ngiyajabula li audio mayingafunda siyezwa abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo ende kubuhlungu kakhulu phezu kwalokhu sithi siyananzelela sithole ukuthi izan PF yaroba yangena ukurika size sithi ube kwangena i-CCC kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangena mahara manje izan PF bathule kuphela bafakana nabantu ababo sazi ukuthi kuyotshintsha kutheni laphana singakhala kakhulu bese ngesikhathi siyazihlukumeza asikhulekele mthi ube kuyabangena abe-AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa laphana kakhulu
sekunyele lastudio 7 siyabonga mna ngombono omncane nje ngibona ngasinkinga ukuthi umeya osefakiwe ukuthi ngubani into eqakathekile ukuthi ngabe babone ukuthi balwisana lokuthi i-government yezano ingafaki makhala lapho kwabulawayo i-council ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisanana nomeya wabo ingangeni i-government izofaka abantu bezano ngenkani kwabulawayo bekwazi ukuthi abantu bakobulawa babafuna into bezano abababhodelanga futhi so abantu bakobulawa bafunda ukuthi bebambisane bekhuluma into eyodwa ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga into eqakathekile ukuthuthukisa ubulawayo kulungiswa imigwaqo kulungiswa i-health sector yonke kulungiswa amanzi khona okukhona esinakho ubulawayo sikubambe qine singavumeli abantu bezano bezovoxa kubulawayo kuphela so umeya okhona uqondile abantu bungabazami ukumvotela nomnika amandla bemsekele kuphela
siyabo-7 abonjani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo abasakazi nje kuzo zonke ngeke ngiqede ukuliqamba amabizo siloko sisizwa njalo ngama minister ayi-CCC aloko ebotshwa believe gawule ke believe gawule ma ekhuluma vele ukuthi alobathi angingakhithiza inyongo ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le qembu lake lezano hayi mina ngathi ugawule banjani angazi kumbeni wayikhona into abayesabayo onje bangakhuluma iqiniso funa bebhe nabazo kodwa basebejikela umbuso hayi angazi gawule shemoke lezinuka amakhapa amakhwapha abazali siyalihlonipha impela lingamandebela akithi kodwa hayi mani ngendlela eziphatha ngakhona hayi hayi shuwa asazi beyimali naleli idingayo hayi shuwa isono lezi lisenzayo bazali isono sibili gawule hayi hayi seku-ofa ku-ofa bafowethu mali lithini ngomanje upresident wenu sefake abatwa bakhe ifemily yakhe lithini ngakho ngokuright nakhona
studio 7 linjani labo thina siyaphila basakazi siyaphila basakazi besicela yazi ngabe iyavumakile esindele le namba zala abantu ogawule laba lalolo umtundu talo ozongikhanisela lo ohlesa bukhanisile wesihlobuyalwana besicela namba zabo lapha egroupini lapho sike besinikeze zona inamba zona sike sisakaze nabo sazodwa ku-inbox ngapha and futhi angeke zikhulume ukuthi inamba ziziphiwe yini angeke zikhulume ukuthi inamba ziziphiwe yini lapha kuzila just nje lathi lasifakela kuzi namba kona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indaba le sike sibangene lathi ngapha ngoba eshi hayi kunzima la ogawule otsheni zelamsebenzi ngapha kubutitshulotsho kiba agcwele egoli khona yabona so into ezinjalo nje zasikhahlameza emoyeni ogawule lo nguye ofuna ukutshelwa mpela tshela kanye embonjeni kanye aba lo mntu ogawule engichazi khomita ezijengile eziyale ngezanip f yakhe yakwathi zanip f udla khona thina sidli khona so ma esidla khona yena akazama ukuthi esihloniphe phela khuluma ocayo ngazi namba zitawansiyebotshiwe etriplec kandawo sho etriplec bodwa azanip f aboshwe zanip f lidlakela ukhulu kakhulu azangebotshwe aba i-CCC sebotshwe udlakela uvele kuphi ke ndawo hayi hayi anto azayehlonipha akushamisa ungaphi le ngaphakame eke zama ukuzikhulumela yini siyi-CCC hayi siphele nzima wafoyo okhuluma ngokugatsheni lapha emzansi ethembisa la ekhanza lengayo
studio 7 salibona ndinjani ngapho anothi nesiyaphila ngapha ngu-7 ngosu nami lona sibonga ithuba udaba lami lokulendoda yakobulawayo engumsekeli kasodoloba imeya wayengumsekeli kameya okhala ngokuthi uDavid Coulthard uthe yena uzohlasela lapho kole corruption uzohlasela nama councilor ayenza icorruption hawu he lendoda ikhala iziginqa phansi ngempela iyabovula hey abaseduze layo ake ndiyithulise bo kuthi uzohlaselwa icorruption hayi amakhansela uzohlaselwa icorruption bese bejwayele ukuzenzela abantu lapha noma awukhansela kobulawayo benza icorruption ukuze kube questionable ukuthi alternative government enjani le corruption encintisana lezayo kuhlaselwa icorruption mnumzana ngiyabonga ithuba.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamchina zohlobo lwamahelicopter elokhu edinga isigilamkhuba esafohla ejele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanelo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucathangelwa ukuthi engaba intshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba Kande, ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili, kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha hayi laye bengisikhuluma ngaye nje khona basithi aleli yililwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwalo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khonapha ngoba angithi kwakuyimdula emibili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha kwake wasayiza ukuthi yena uzabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangekhwele ziya phezulu khona la ngazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena waneleza ukuphuma angithi nxa esephumile lapha kule ncingo ngaphandle ngale i-barbed wires ezingama-double double waphuma futhi wafuca khona ngale waphuma wahamba. Ufanele ukuthi bangambamba laba bamtraine bamse army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijinyiswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngeke ngajo lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kanti wazalwa wathwani laba bantu bangabantu abakwazi ukudinga njalo bekungathi ayiviki kayisoze iyanele bengambambanga njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba i-radius yasethize kumba ama-5 kilometers around ijele kusiyale befake amakhamera ezihlahleni ukuthi lapho kungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikhamera lapho kungakhanya ungathi kunjanjani wabonakala kuyo ikhamera yakhona imthatha khona le zihlahleni elilula kodwa ke bagijima baya khonale bathi befika khonale kutsho ukuthi yena besechibilikile waya lapho bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni lestudio 7 esesigabeni seTexas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya, umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngo-past 7.